Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba siyadibana njalo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 27 Ncwabakazi 2020 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni phose bonke bengabe Harare. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni, i-civil war, hathi umbhuqazwe.
Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into.
Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Samara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa.
Kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ube ngumuntu ewesemncinya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamatshumi ayisikhombisa lachiyagalolunye. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamatshumi amahlanu lanhlanu 55. Abahlanu ababanjwe leli gcikwane izolo ngabavele kwele Botswana kuthi abalitshumi nane ngabavele kwele South Africa. Ikanti abangamatshumi amathathu lane ngabathelelwe leli gcikwane elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni, i-civil war. Njalo usesithi waphosisa ngoba lesi sehlakalo sasingumbhuqazwe. Ngesikhathi lesi kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ababengelacala njalo bengahlomanga ezigabeni ze-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda thola uzibuse. Embikweni awethule izolo umnumzana Monzora uthe akuchoyo kwakuyikuchelela kwelimi njalo uyazisola ngakho. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende ubona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa esanda ethesa uBishop Andrew Ndlovu lamanye amabhishopu esonto yeRoma esithi basebenzise ubundebele njalo amandebele bangabantu abazibona bengcono. Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT uthi bakhulumisane laye umnumzana Monzora ngalolu daba njalo uthi ibandla lakhe liyakhathazeka ngokutshona kukamnumzana Patson Samara. Kesizwe umnumzana Phugeni exoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le esiyibiza sithi economic ground isaqhubeka, le marginalization ku-ground isaqhubeka kuze kube nanamhlanje. IMatabeleland iso sodwa isigaba ofika khona uthole kuthiwa kunepoyisa elingakwazi nokukhuluma ulimi lwasesigabeni. Kufana namanesi kuyafana, uye nasezikolweni kuyafana, uye ema-ofisini kahulumende kuyafana, uye kuma-mines, uye kuwonke amathuba nje avulekayo la eMatabeleland. Akula bantu eMatabeleland abanawo, kusukakela nto abantu basuke kwezinye izigaba babuye bezofakwa la. So hayi, indaba ye-Gugurawundi isaqhubeka, sisayilwisa ke njengebandla ukuthi hayi, ake abantu baphathwe ngokulinganayo. Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into ngokuthi nalaba ababe bekhuluma bethi bakhuluma abancedisana lathi bese besuka bakhulume nento ezithenje ukuba seceleni. Sibonileke incwadi sethe uyaxolisa ke, kodwa ngikhulumile nami naye ekuseni naye washo ukuthi hayi kube liphutha ukuthi athi that war yesu yenza ukuthi abantu babone ukuthi uthi kwakuyisivuwo.
Lingathi imizamo kahulumende iyasuthisa yini eyokulungisa udaba lwe-Gugu Round? Sikhangela ukuthi usanda ukuhlangana le Matabeleland Collective njalo kule nhlanganiso ye-NPRC.
Amabhishophu e-Catholic abhale incwadi ebhalela uhulumente, akhuluma into eziningi kuleyo ncwadi. Basebekhuma indaba ye-Gugu Round ukuthi hayi ake nilungise la. Wenzani uhulumende wethu? Wajika wababuka bonke amabhimi, ngicabanga ngeyi-7 aseyaprofayila-ke azebona ukuthi o nangundlovu nangumuntu wesintwini la. Bamkhupha yena yedwa bamisa le eceleni, bamu-attacker bathi into leyo ikhulumayo petty tribalism, petty regionalism okuyi-agenda ongela ncedo nje. Sethuka sathi hawu, kanti uhulumende wethu uthi into le yinto engelancedo njengaleyo ndlela. Kodwa le ikhomishini le ephethwe ngubabunari hayi iyazama yona. Ake nisiyinikeni ithuba bakithi. Kuningi okungalungiswa kuyo kodwa iyazama. Nayo iMatabeleland Collective khonoko okuncane yeba ekwazi ukusimela sonke, ngoba ubone ukuthi yenza iprogramu ye-weekend. Ama-victims amaningi ebengakwazi aze setshelwa nje ukuthi asebevumelane lokhu nalokhu nalokhu. Bonile ngento yesidimeni e-South Africa le. Bonke ama-victims wawuzikhethela nje ummeli, udinga ummeli, kwamelwa nje indaba yakhona yaphuma yabangcono.
Ibandla lakho lethule umbiko wenduduzo ngokutshona kukaNumzana Dzamara. Lithini ngakho?
Kube buhlungu ngoDzamara bakithi. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi umfo wabe senza i-demonstration yakhe liyana besihamba sibe nokumsupporta, wase umfo wabo uyanyamalala, kwaba nenkulumo yokuthi uthethwe nguhulumende kuze kube nanamhlanje akaziwa ukuthi ukuphi. Simgcine thina esifeni sikamama kaChamisa, yikho simgcine khona. Sambona nje sesisukile laphana saxoxa. Ijahe elihle mani, ijahe belile sifiso sokulwela ilizwe lakhe. Sibuhlungu ilizwe lilahlekelwe nemuli yakubo ilahlekelwe.
Ibandla lakho wonke umuntu nje olwela ilungelo loluntu liyamnaza.
Iqiniso into okumele ngakakhulunywa ngayo iMatabeleland Lives Matter, ngoba sinawo ubufakazi bokuthi abantu beMatabeleland bathagethwa yigovernment ukuthi ngabantu beMatabeleland babulawa over 20,000 people. So laba bantu ba-oppressed, ba-marginalized. Ma ungathi Matabeleland Lives Matter, yebo kuyabe kuneqiniso lapho. Kodwa nje ukuthi kuthiwe Zimbabwean Lives Matter as if i-government ithagethe amaZimbabweni zonke, hhayi ayisoqiniso. Abantu abathagethwa yi-government yakulelizwe ngabantu beMatabeleland.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Dzamara uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Umnumzana Dzamara ube ngumne wabo wentathelizindaba eyathunjwa yanyamalala kokuphela eminyakeni emihlanu esanda kwedlula. Umnumzana Itayi Dzamara. UPatson ubulewe ngumkhakha wemvukuzane ohlasela amathumbu ofana lalo wathatha umnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela ibandla le-MDC. Ubesele minyaka yokuzalwa engama-34. UDzamara ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu, kutsho abanengi. Ubekhokhela umkhankaso wokuthi uhulumende kumele akhulume ukuthi umfowabo uyitayi wadliwa yini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wogqwatsha lwabasakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngikhuluma ngilapho-ke esihlanganele khona ukukhala-ke
Dr. Upason Dlamara obe ngweke obe activist eliwaziyo sasebenzela kakhulu ke ukhipha African Square lapho ke besivisela ke ukuthi uhulumende esizasise ngokuthi uyitayi Dlamara wayangaphi njalo besebenza laye kubandla lemovement for democratic change eku national executive so silahlekile kakhulu thina njengebandla le MDC kodwa ke njengabatsha beleZimbabwe silahlekelwe futhi njengoba uDlamara wayengumuntu wazi ukukhulumisa labantu abasitshiyetshiyeneyo ke even uma sikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu ewesemncinya.
UPatson ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfo wabo uItayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engakatholi impendulo ngokwadla umfo wabo?
Ubuhlungu ukuthi uPatson Dlamara uthi imbuzo esilayo ngoItayi Dlamara ngoba umbuzo esilayo ukuthi uDlamara ubulewe yini ye kunjalo ukuthi ubulewe colon cancer kodwa ke kuyatshengisela ukubana uDlamara ngombono wethu kulento eyenzakala kuyo ukuze ekuthiwa usebanjwe icancer ngoba kuhlalanga isikhathi uDlamara besebenza laye ebonakale segula kuyitshiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uItayi Dlamara wayangaphi simpu uDlamara usizwisa ubuhlungu njengabathi ukubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo sisazibuza ukuthi uItayi Dlamara unga sesizibuza ukuthi uPatson Dlamara ubulewe yini kunzima kithi kodwa hayi kuyasinika ukubana njengoba ilast tweet yakhe wayesitshela ngoba naye asiqhubekeleni phambili ukuze elizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kweZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalo sisiziva unobhala jikelele wabatsha kubandla leMDC Alliance ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo likahulumende lokwalisa uZulu ole EcoCash ukuthi asebenzise imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola kuleli i-$5,000 ngelanga kuzaphazamisa abantu abaningi ikakhulu abalimi. Abanye abalimi babikwa sebeqalisile ukuthenga imvundiso lenhlanyelo belungiselela ukulima. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe yilo elalaya iConnect ukuthi ithathe leli nyathelo njalo imise bonke abaqhuba umsebenzi wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini beyimele ama mobile money agents lisithi yindlela yokuzama ukuqeda udaba lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha. Ngamanye amazwi umuntu ole EcoCash kasenelisi ukuthenga impahla ezedlula $5,000 ngelanga. Ukuhlaziya lolu daba untungamile inkomo weStudio 7 uxhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Intengo yalapha eZimbabwe iyakhwela mihla lamalanga. Siyakwazi ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abangelawo ama bank accounts njengabalimi ngenyanga ezayo bayebefuna ukuthi bazithengele ama fertilizer amakhuba lokunye okungama inputs abangafuna ukuthi bakusebenzise kunye agricultural season. Nxa kuyikuthi $5,000 izala iyo limit yangkhona uzathu ukuthi abalimi kumele bavakatshele izitolo maybe 2 or 3 times ngeviki bechiya ama 5000 ngoba intengo yama fertilizer labakhuba lama inputs siyakwazi ukuthi iphezulu kakhulu.
Uhulumende uthi ujonge ukwenqabela ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha esingathi iblack market. Ubona ephumelela yini ngalimizamo?
Ukuvala kwama agent lines uza ehlisa sibili indaba le eyothengwa kwe foreign currency u black market. kodwa angibone ukuthi udubo luzaphela ngoba udubo la ngikhona luvela ekuthi thina asi export into eziningi ezokuthi thina sibe le foreign currency eneleyo elizweni. So nxa kuyikuthi asikalungisi i-economy yethu ukuthi sithengise okuningi ukwedlula esikuthengayo, kuzaba le need e-foreign currency, njalo abantu bazadinga amanye amachinga awokuthi bathenge i-foreign currency leyo. So okumele sikulungise in addition to ukuvala ama-agent lines ukuthi singalungisa njani i-economy yethu ukuthi thina sithengise okuningi okwedlula esikufuna ukuthi siwuthenge. Siyakwazi ukuthi lapha elizweni sithenga ama-tissue, sithenga ama-toothpick, abanye bathenga i-mineral water kuvela e-South Africa. So nxa kuyikuthi sisathenga ama-toothpick baba kumbe ama-tissue singawalungisi lapha elizweni, sokusitsho ukuthi kuyabe kufunakala i-foreign currency ukuthi siwuthenge lokho.
Umnumzana Masimba kutshela ucubungula izenotho ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amagqwetha azabambisana labasebenza kumanisipala ukwenza inkohlakalo bazajeziswa libandla lezanu PF. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-newzimbabwe.com lithi amapolisa azame ukuvimba umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukwethulela intatheli zindaba imbono yakhe ngokubotshwa komsekeli kamgcinisihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikhala phandle komthethwandaba kodwa kwehlula. Esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli. Okhulumayo uNkomo Mbuyelo Pane ngokuzalwa, ngise-Johannesburg kule-South Africa ngokusebenza. Benginesicelo sokuthi mina nga abantu beZimbabwe bengabambana ukuze sanelise ukuthi sikhuphe iphathi le-ZANU le yama-gangsters le-ZANU le kukhitshwe yona ngoba liphathi isimoshile. Ama-gangsters lawa semoshile kakhulu kakhulu eZimbabwe, ayabulala abantu, ayathumba abantu, ayabopha abantu, ilizwe liyafa kulalothi ezibhedlela, kulani yonke into, kumoshakale yonke into. Bengicela ukuthi ngesifiso sami ngabe kuyenzeka abantu bayekele ukuthi mina nginendebele, wena ulishona, yethina sifuna ilizwe lethu, lathi sifuna ilizwe lethu. Ngeke kusise ndawo ezilongezi kusaphethela ama-gangsters, ngeke siye ndawo. Thina silwiseni ukuthi sikhiphe liphathi yezanu leyama-gangsters ebulalayo, ethumba abantu, etshontsha izimali, yenza nje bonke ububi ongabucabanga izanu iyabenza. So besicela ukuthi ngaba abantu babambana bayeke ukuthi mina lindebele, wena ulishona, yesifuna ukuquma phakathi. Ngeke kwenzeka as long as kusaphethe ama-gangsters ezanu la. Ngeke vele khona ukuphisa uquma ilizwe lokho, vele ngeke kwafa kwenzeka as long as kuphethe ama-gangsters ezanu la. So siyacela ukuthi abantu ngababambane kuliwe lezanu PF, wonke umuntu aqondane lezanu PF, silo lezanu PF iphuma, abantu bavala amabhoda lawa yonke into, amabhoda wonke angene leZimbabwe wonke avale, kungabi lento ehamba yanthile izanu PF iziphume iphathi liyama-gangsters.
Lingaba livuka njani balaleli be-Studio 7? Lani baphathi bohlelo be-Studio 7. Siyayibona izanu, liyayibona izanu bantu besiNdebeleni. Namhlanje ukuthi wena izanu masigu ufakwe jele ubotshwe ngamaketane ezandla lezinyaweni, uncitshwe ibheyili, into eyenzakala eZimbabwe. Kodwa namhlanje uMnangagwa uhambe esiyazama esiyakhuluma leqembu lakhe lezanu eBulawayo etulungisa indaba yeGugground. IGugground yabulala abantu eBulawayo, IGugground yabulala abantu eChurutu, sinje sabulawile abazali bethu. Kubuhlungu ukuthi sibona abantu bebotshela ukuthi zanu masigo, bebotshwa angamagedane, kodwa abantu ababulala amaNdebele kuthulwe nje ehambe ethu yakhuluma lawo ekhuluma ngendaba yama birth certificate kanti kwabulawa ama birth certificate lezithupha mbe kwabulawa abantu nangu uhambe siyakhuluma leqembu lakho ogawula engazathi ukhuluma labantu besindebeleni ukhuluma lobogawula ngeqembu lakhe hayi abantu besindebeleni bantu besindebeleni uvukane lingarotshwa ngama rice lawo ukuthi umnankagwa uhulumeni umbulali lo wasibulalayo limkhangele izenzo zakhe limbheke lizambona gawula siyakukhuza siyakukhuza gawula khuzeka ngelinye ilanga emzini wakho kuzavuka kulobunye uphi ujonathan moyo umphoro wakho namhlanje khuzeka gawula khuzeka
sanibonani sanibonani studio 7 ya esidukelo wasenanda esholosho hayi mina lindaba le hayi ngizisa ubuhlungu mpela isihluko esenziwa yizanu ebantwini bethu ebantwini bakithi ngoba kubuhlungu lokhu mani hayi angazi ukuthi wayi kanti umhlaba vele ungangeneli kodwa-ke vele ngibona ngazathi kufanele sizilwele kufanele sizilwele yabona imalawi yakhala kodwa kwehlula yazilwela phumelele yabona izambia yazilwela yaphumelela so-ke nathi kufanele siqine ngoba amazwe ngazathi aseqina asafuna ukuncedisa abanye abantu ungabheka nje bayatshela ukuthi lapha kunje kunje vele bagoqa izandla bona basekela lelo qembu elivele lingele liberation bahlala benjalo besekela lona njalo lento le ayikho kahle manithabasi ayikho kahle mani sihlobo zama siboneni ukuthi khona kanti singayenza njalo ukuthi siyilwise lizane ukuthi iphume vela akekho umuntu oyifunayo vele ayizange yawini izanu lanini lanini yawina ngokurobha kwayo manje kungabheka nje bonke labo-ANC basapotana naye ngoba ngithi bayazi ukuthi ngubra wabo kuyatshontshwa ngale kuzanu kuyatshontshwa ngapha ku-ANC kuyafana bayenza into efanayo i-strategy zabo siyafana ANC yalaya yayi-right ekuqaleni iziphi saphila kudala mpela besalwa bendawoni kodwa-ke manje la ngani lahle i-direction nje abantu bayazilwela manje amanye amazwe vele asavumi uncediso uyabona nje agoqa izandla athi ye ye kunje 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 ancedise abe lokhu ethi yonke into i-right yonke into i-right bekubona ukuthi vele ku-wrong manje siqala ukulwa yikho lapha agijima khona ayikho right linto le asizameni ukuthi sibone ukuthi sihlangana kanjani singabantu silwene ngiyabonga mthokazi sanibonani sanibonani studio 7 u-J S lo osenandi utholotsho kumazamnyama studio 7 cela lizifunde iziphakamiso zethu lathi siyabe sizifakile izibona izibonoyizoku zenze lathi siyabe sizifakile cela lizifunde ngoba siloku ukukhuluma khona lapho uthokthi khona azifunde okay ngasoze ngikhulume ngalokhu kakhulu kodwa-ke ikhala mani ngezanu ngendlela eyenza ngakhona izanu mani sithole nzima ngayo abantu baboyiselwane kanti baboyiselwane kodwa baboyiselwane bashayelwane hayi khona mani hayi khona hayi sithole nzima mani asazi ukuthi singayenza kanjani vele ukuthi laba abantu bekhuzeke mani sobakhuza njani vele khona kwayenzakala imisteki vele ukuthi khona kuphuma umgaba kungena umnankakho abantu abafanazi same bantu hayi zanu mani ihlulekile ngempela ihlulekile ngoba manje siyasogola sogoliswa yiyo abantu bayahlupheka siyahlupheka sonke bayaboshwa abantu cela amanye amazwe ukuthi asize alala usizo kodwa into engcono vele ukuthi sizilwele ngoba vele amazwe asayingeni indaba yamanye amazwe ngoba uyabona nje bayazithulela futhi uma kumngani wabo-ke khona hhayi abazihluphi ukuthi uma singaphakama nje sonke sonke abantu basezimbabwe silwe hhayi besibulale besiqede sonke bavele basibulele kudala laba bantu na vele ngesingami ngifuna ilizwe laliqunye thi nasesithathele lethu umphakazi sibe sodwa amashona la abe wodwa ngoba sisokoliswa nje ngento engalangqondo angazi senzeni ungabheka nje sihlukumezeka kakhulu thina emandebeleni ngiyabonga
salibonani salibonani basakazi besitudio 7 linjani-ke injani impilo thina yebo yesibhilile kancane inhlupho le inhlupho lokubanjwa eyi ngokuhlukumezwa ubanje ingane uyimbongolwane wena usemhlabeni kathixo emhlabeni welizwalelayo asakwazi kufuneka kuphile kanjani nabona-ke imizamo ethile iyazama abantu bezame lapha lalena mara eyi asikhoni ukuba kwazi ukuthi kuyophumela ngaphi mara yabona lo mzamo osenziwa abanye bethu abakhona amazibabwene ngalena ngasa Johannesburg South Africa hayi bo umzamo oqondileyo siyayivuma le nto nje siyayivumela kakhulukazi ngani mana mhlawumbe kungaba yile itshintsho lokuthi izinto zitshintshe emhlabeni wethu mhlawumbe yikhona ukuthi la ene ekade simesaba zikhona ukuthi asisemesabi kumbe ekade ngafuna ukuphuthuma esukume esihlalweni mhlawumbe izokhona ukusukuma hayi abazame laba bafuna ukwenza leyo nto e-South Africa siwavumela abanze nje khonokho mhlawumbe kungaba yinto eli-right kimina mfokanyametshwa ufokamthonzi ukaphulamathambo phuma phasi komfula kimina okancono
lawo namazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Kukhangele isivela ngapha kwelemelika. Umhlangano omkhulu webandla lama Republicans owe Republican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Ukhangelelwe ukugcitshwa kusasa. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezethule amazwi azo ezivalisa abantwana bakaTrump uEric Lotifani kunye lomkakhe uMelania. Kade kukhangelelwe ukukhuluma umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lezinye izikhulumi ezimbalwa ukuhlaziya lolu daba. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Sengathi kulaba sebekhulumile so far, mina ispeech engisibone ngathi silengqondo, silobuntu, ngakho futhi silenqotho ngokwenzakalayo. Ispeech sika First Lady uMelania Trump, I think uwenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba kazange ashuga khothe izinto eziningi okufana lalabo abanye esibabone bekhuluma nje bona okwabade bekwenza nje ukupraise uTrump bebuthi ngu-best president aseke imhlaba wonke osuke wawubona jikelele, kodwa bengafuni ukuvuma ukuthi kulenza into eziningi asehluleke ngazo ezifana lendlela athitha ngayo ama-riots lawo esiwabonayo awe-Black Lives Matter, okufana lendlela athitha ngayo igciwane lele le-coronavirus. I think abaningi bazamile ukuthi bakubalekele lokhu, abazange bafuna ukukhuluma nge-unemployment rate esi-over 10%, yena uTrump wayithola i-under 3%. So ziningi izinto esizibonileyo kulaba sebekhulumile so far, konke lokusebenzisa resources our government for political party activity okufana lokwenziwe nguye uTrump ebiza abantu eWhite House lapho. Yoni White House isaziwa kuyindawo eka president welizwe lonke, hayi upresident webandla eliyi-1. Sibonile even lo secretary of state uPompeo laye enikezi sakhe eseJerusalem lapho ahambe khona ngomsebenzi wobu-secretary of state, kodwa sizokuthiwa ngokokuqala ukuthi kube lo sitting secretary of state o-endoza upresident webandla lakhe. So I think ama-Republican khona manje sebezama ukwenza noma yini abangayenza ukwenza ungathi uTrump bamenze abe ngathi ngumuntu olungileyo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele umongameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC?
UTrump uvele ule base yakhe, abantu abamlandelayo abamsupportayo noma kanjani noma ngazenza amaphutha kanganani bavele bakhona abathi bona vele bayapika ngayo uTrump ngoba yili biza labo abalithembileyo. Mostly lo sesibonile ukuthi usually ngama right wing extremists, abantu abalobandlululo abazonda ama immigrants, abazonda abantu abamnyama abalwisana even lama protesters la awe Black Lives Matter, labo abantu baka Trump ukuthi vele noma engenza okubi kanganani angeke baze bamlahle.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika esigabeni seWest Virginia. Sekakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare izolo. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo segugurawundi kwakuyimpi yomndeni hatshi umbhuqazwe. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Samara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.